ngibona kuyimibiko eqondileyo ukuthi uhulumende weZimbabwe kakhuze ngalokho akwenzayo. Uhulumende owangena vele elihlo ngandlebe nalamhlanje over 40 years elokhu esenza into engaqondanga, into embi kakhulu. Umhlaba wonke lo ungawukhangela usuvuma ukuthi ukubuswa kuyathiyelwana, ngoba lokhu ku-about ukuhlala esikhundleni. I-South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique, o-Swaziland, olisuthi khonapho makhelwane, bonke bayatshintsha uhulumende. Thina into okungatshintsha uhulumende okumele umuntu azayegengulwa.
Abanye eZimbabwe ikakhulu abalwela amalungelo oluntu bayakhala njalo bathi uhulumende usebethusela ngemva kokuba kubonakale izimota zamasosha zibhoda kanye lendizamtshina. Li ukubona njani konke lokho?
Ye, vele uhulumende lo uphila ngokwethusela. Uvele waphila njalo umbone senza ugugurawundi, kwakuyikuthi abantu kabesabe bavume into ayifunayo. Umnankagwa njengoba besesikhundleni abantu kabamfuni, uyakwazi futhi khona kuvele uyesaba uhleli ngovalo. Ukuzifaka esikhundleni kuvele kubi khonapho. Nxa uzifakile uzaphinda wesaba, izinxa ubona izithunzi ubalekele izithunzi ozibona, ngoba kawungenanga ngendlela.
Abanye abalwela amalungelo oluntu bakhala ngokuthi uhulumende uqakathekisa abantu bemzini esemisa amalungelo kaZulu. Libona njani lokho?
Akaqakathekisi abantu bemzini, uqakathekisa isikhundla, ukuhlala esikhundleni. Ngoba abantu bemzini ngabe uyabaqakathekisa, ngabe wenza lokho abantu bemzini abakwenzayo emizini yabo. Kodwa-ke simbona esenza lokho abantu bemzini abangakwenziyo emizini yabo. Ngabantu abahloniphayo, abahlonipha ilungelo loluntu lakho konke.